So we see card is in the VOA in the belly.
Amathono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 14 kuMfumfu 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Kwenziwe ama-roadshow kukhulume ezikolweni amasontweni nakumaclub babe phansi egrawundini ebantwini ukwase wonke umuntu umuntu eklinisi.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu we-mpox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo.
Into esiphalakayo yifreedom yethu ukuthi njengoba ilizwe lelizali lwethu okhokho bethu balilwela sicela ukuthi lathi sijabule imali sendaweni isiphazasho sethu ilazo yikho lapho esithola khona imali.
Bathi bathwele nzima abemba igolide bephansi kwekampani ye-Teff Gold Mining Company ekezi. Iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqikilana kwamanje kwele-South Africa lene-Namibia emdlalweni we-2025 AFCON qualifier. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi enqabele ukumemetheka komkhuhlane wamaqhubu e-mpox kulandela ukufunyanwa kwabantu ababili elizweni behlaselwe yiwo, omunye eseMberengwa kuthi njalo omunye eseHarare. WeMberengwa ngumfana oleminyaka elitshumi lanye obikwa wayethekelela kwele-South Africa kuthi weHarare ngowesilisa oleminyaka engamatshumi amabili lane owayeseTanzania ngenyanga edluleyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi izibonakaliso zomkhuhlane lo zigoqela ukuqhuqho, ukuqhubuka, ukukhathala masinya, ukutshaywa likhanda lomphimbo obuhlungu. Impox ibikwa ivikelwa ngokungakwabelani kwempahla lalowo ohlaselwe yiwo, ukugeza izandla lokungayi emacansini lomuntu olomkhuhlane lo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nonkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Zikhona izaziso ngoba ndongangena umhlangano we-Residents Association ngabona umne umama omele i-Volt udina wakhuluma nge-mpox wabatshela ozakhamizi watshela bonke akade besemhlanganweni ngendaba ye-mpox ngazokuya beclinic ngasicukuthisisa bayo bekhuluma ngayo beyikhuluma i-mpox kukhona sibuthi kodwa mbona ngani kuyasikela kufuna ukuthi ngabe kufakwa yompinda kuhlanyele lamaphepha ama-flyers angijela akhuluma nge-mpox ngoba nawuthi uyatshela amangikhazanyana nakuthi yayinikela izibambe solo mkhuhlane omutsha e-mpox babe bekumangala sokuthi ukhuluma ngani abantwana babe bekumangala so besithisa kuhlatshelwe kakhulu kobulawayo njengoba usubonakeli emberengwa lapha kuseduze kulula ukuthi umkhuhlane uhambe ilizwe lonke uzofika uhambe ilizwe lonke uzofika langaphakathi ithi kobulawayo.
Yiziphi ezinye indlela ebezingafinyelela ngcono izakhamizi ukuthi zibe kwazi ngomkhuhlanelo?
Zinayo indlela okungasetshenzwa komkhuhlane lowo kube sebantwini ngoba abantu abaningikhathesi abasebandaba lama-TV abasebandaba lama-radio abawalaleli. Ube khona ukuthi inhlanganiso ezikhona ikakhulu zona lezezi-health lama-organizations anjengama-obupra ama-Residents Associations wonke kwenziwe ama-roadshows kukhulunywe ezikolweni kukhulunywe kubike emasontweni kukhulunywe kubike nakuma-clubs kube nabantu abazahamba bekhuluma njengebhekibheyela izabishe kakhulu njalo nayona babengiyitshoyo ezinhlanganiso ezikhangele nezeveti babe phansi egrawundini ebantwini ngobatshe wonke umuntu umuntu eklini njalo abantu abaningi bathanda ukuya emasontweni langa so nxa kungagcwalisa nje kusevele ube phansi ube sebantwini.
Abezempilakahle baxwayisa ukuthi abantu begeze izandla njalo lowo ongabe sehlaselwe ngumkhuhlane lo ahlaliswe yedwa. Ubona ingani abantu bengakwenelisa yini khona ngapho
kusevelenezithile lokhu ngoba bazasilawo sathadey singalamanzi njalo abantu abaningi babejile bangamalotsha bahlala ama-one rooms ama-two rooms bebe babuqedakali kunzima kakhulu ukuthi kube le room ukuthi abe babe room njalo ngaphakathi nalomuntu ogulayo uza kuba nzima kakhulu.
Lo unkosikazi Patricia Chabalala isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubephophale Studio 7 ekwaBulawayo. Akucaci ukuba inkokheli entsha yabalwa impi yenkululeko iza kwenzani ngodaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa okhuthazwa ngabanye abakubandla leZANU-PF ukuthi aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abakhokheli benhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association engaphansi kwebandla elibusayo basanda kukhetha umnumzana Sipho Sincube labanye ukuba bephathe inhlanganiso le ebikhokhelwa ngumnumzana Christopher Msangwa okhe phansi kukhetho oluqhuthwe kunsukwana ezedluleyo eGweru. Kasenelisanga ukukhuluma loNcube ngodaba lolu kodwa kulabanye abakhethwe laye okuthiwa basekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba yena esithi usefuna uyaphumula. Kusiyafika umnyaka ka-2028 uMnangagwa uzabe esehlale embusweni okweminyaka elitshumi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana evidlela Ncube okuhlanganiselela amalungelo oluntu i-Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Ukulashwa kukamsonga abaningi bebelindele ukuthi vele akazukubuyela ngendlela aziphatha ngakhona, ngendlela axoxa ngakhona labantu, akhuluma ngakhona labantu, ngendlela futhi alwisana lakhona lo Chiwenga u-vice president for u-2028. Ngakho-ke banengakade bekhangelela ukuthi kazukubuyela ngokuba amahovedi ngokwanda kwawo siyananzelela kunye labasesibuthweni labanye abangaphandle nje abathi kakuhlonitshwe i-constitution kuphi uMnangagwa aphelele ku-2028 kungayiwa phambili. Ngakho ke kuzaqinisa uChiwenga ngokubona kwakho.
Ubona ngani abalwa impi laba asebengena esikhundleni bala kukhankasela yini ukuthi uMnangagwa ahlale ehofisini?
Angiboni ukuthi baza kwenza lokho. Okokuqala kwayena uMnangagwa ngokwakhe usephume kaningi ekhuluma ngokuthi kala njongo yokuthi ahlale kuze ukwedlula u-2028. Useyiphinde kaningi leyo nto leyo. Kanti ke kunzima ukuthi ahlale esihlalweni xa ukhangela i-constitution yethu, ukhangele kunye leyezanu yona ngokwayo, ngokuba layo iyavimbela ukuthi kube kungabi lula ukuthi umuntu ahlale kuze kube phakade ngendlela emishwe ngakhona. Ngakho-ke angiboni ukuthi ukhona ozakukhwabitha khona lokho, ikakhulu njengoba laye umongameli kwenze kwacaca lanxa singakwazi ukuthi inhliziyo yakhe imenjani, kodwa lokhu akukhuluma ebandla uthi kala njongo yokuhlala. Ngakho-ke ngibona sengathi ke babe bezakhankasela uChiwenga ukuthi abe nguye umongameli kusuka ku-2028 kusiya ngale phambili.
Awusuzokubonakala khona
iziphithiphithi phakathi kwenhlanganiso zepolitiki vele ziyatholakala. Kulanto okwamanje singathi sesiqiniseke ukuthi kuzahamba njani, yinto yokubona ngokusa kwamalanga, ngokuba ipolitiki isikhathi side kakhulu. Nxa kusuka manje ngo-2024 usiya ku-2028 kusele iminyaka engu-4, ziningi izinto ezingaguquka kakhulu ezingenza ukuthi ipolitiki yethu ime ngendlela esikhathi singayikhangelelanga. Kanti-ke inyanga nje yodwa iyaguqula ezepolitiki ngendlela enkulu kakhulu. Ngakho-ke kusesenzima ukwazi ukuthi ngo-2028 kuzahamba njani, uCongress yezane ezakhetha ozangena ngo-2028 kuzahamba njani. Asikabi nesiqiniseko sokuthi upresident kazukufuna ukungena kazukutshintsha ingqondo yakhe, asikasiqiniseko njalo ukuthi kazukusekela umongameli wakhe. Kuseseyizinto ezingacacanga okwamanje.
Lo umnumzana Vidlela Ncube okunhlanganiso elela ilungelo loluntu ye-National Consumer Rights Association obexoxa le-Studio 7 ekwaBulawayo. Abemba igolide ongekho emthethweni abazakala ngokuthi ngogweja kumbe otshekeja bakhala zimadonsi e-Legion Mine esiqintini sekhezi emgodini ophansi kwenkampani i-12 Wall Mining Private Limited besithi batholise nzima ngabantu abakhokhela inkampani le. Iningi labo likhala ngenketha bechabi ukuthengelwa igolide labo ngentengo ephansi, ukudilezelwa izindlu eseduzane lomgodi lo lokunye. Intatheli izindaba ye-Studio 7 Ezra Jesus Banda owethelekelele e-Sun Yat-sen eGezi uzethulela lolo daba.
Bazo nje bakanunu abu abemba igolide endaweni le. Abathi bagepha nzima igolide kodwa abatholi lutho ngoba inkampani ye-Tefal kayibhatali ngemfanelo. Nonzana Mzingaye Ncube ngomunye ogepha igolide emgodini lo lezinye indawo eziseduzane eziphansi kwenkampani le.
Ikhona lapha ayiqondakali. Yikho sicina sesikhuluma ukuthi abantu abasiphatha kubabavela empumalanga abasebenza abasiphathi kuhle.
Iningi lithi Tefal mining badlula abantu abavela ezigabeni zemathailand. Mnumzana Mandla Sibanda isakamuzi salindawo.
Sebenza nzima angilamncedisi kodwa-ke inxazo siyafika ngale ngegolidini bayandlathela amapesentini 35% ethathwayo. Abantu abavela eharari asibazi ukuthiavela baqhatshana bona bodwa amasibona wodwa then amaNdebele abe seqhashelwa phandle ukubana ngane amaNdebele labana babe bethunywa futhi phakathi kwamaNdebele ngane kulokandlululo ukuthi amaNdebele asetshenziswe ngezinto engaziwo.
Izakhamizi zakule ndawo zithi abaphathintambo bomgodi lamapholisa bayakhahlambeza bona bezama ukuziphilisa. Ukwasazana Feskel Khumalo ulevinkile endaweni le.
Thina into esikhala-keyo yifreedom yethu ukuthi njengoba ilizwe leli zalilwela okhokho bethu balilwela sicela ukuthi nathi sijabule imali sisendaweni yethu. Isiphaza shop esilazo yikho lapho esithola khona imali yokuthi sponsor kwethu. Into abayifunayo ukuthi basize khona ekungeneni kwabo asinyeke sibe nolwazi olujulileyo ngabo ngenxa yokuthi bathi indawo le bayipheka yonke ingeyabo. Amaswingo yibo abanikazi bemali. Abantwana balapha sokuthatha ihala.
Amazi kamakhumalo agcizelelwa ngumnumzana Meluleki Moyo othi uzwisa usizo okwenziwa ngabanikazi bomgodi we-Legion Mine.
Amajazini kahle kahle eyalungiyoke bethumwa misebenza kungweni kungweni ekhazini uyahlukumeza abantu kakhulu bathi sigeze imikhuku siyakeza inzini zingazo lezi but ma usuyakhile sokuthiwa yakhe endaweni e-Roma sokumele ugilize siyakhile soyabona futhi usifeka siqedile ubuyela.
Umnumzana Mthuthuzi Ncube odabuka enkayi uthi selomnyaka egebha igolide kulindawo kodwa katholi lutho njalo umuzi wakhe uyachitheka.
Njinyinjisiwa ngethemba sebalekile masinesikhathi side 1 year kungekho ekhaya sengisaba khona ukubona nje hhayi ukunyama khona leyo angazi ukuthi ngiyetholani. Akumangalisi noma athola sekulinquwa vele.
Omunye wabaqondisi bomgodi we-Legion Mine umnumzana Happiness Majaji onguye osolwa kakhulu yizakhamizi zabogweja besithi ulobandlululo uyakulandula lokho.
The community project. Umuntu angatholi igodi lakhe indawo yokuthi abebo yes to come and read the contract but most of them bayagebha kungeke emthethweni.
Indawo le yeseni yatsen ekezi elomgodi lo ingaphansi kwenduna unyaka zonke othi akula mthetho omnika amandla okuvala i-Legion Mine okulabantu abahlala bemtshela ukuphathwa kubi ngabaqondisi be-Tefal Mining.
Ayikho i-task force ayo ukuthi sengenzeni. Awukho umthetho. Umuntu uzaqhatha umuntu willingly ngendlela afuna ngayo. But I think lawo general abantu bakithi they have to benefit through into zan as ama-mining areas. What are they doing to the schools, to the clinic? Are they helping here? Ubathatha nje kuphela i-cold. Because ithi if you funa abantu bathi sit down. Ama-miners, traditional leaders, lama-business people, abantu bathi nibakhe ini isigaba soleso.
Ngaphandle kwakho konke lokho kuyeliwa kakhulu kule ndawo lapho thekethe abagamulana khona ngamabhemba amaphosesen yelisen athi ngenyanga epheleleyo kulomunye ubaba obulewe kubangwa indawo yokugebha igolide. Mnumzana Divine Munkulu udabuka ePinga ugebha kulumgodi.
Into esesiyayikhuthazana ukuthi njengoba saza uzodinga imali so mase sibulalana sesinjani bengasivalela lapha siyasebenza lawo uyatshela umakhelwane wakho lawo ube ngugayidi kamakhelwane wakho.
Baminyene njalo thekethe aba izinto ezidilizwa-ke yile imine. Uyakhala ugweja umnumzana Godfrey Nyati othi kabatholile amanzi kulindawo.
Ama-security athi kalungikhombe ukwenzela ukuthi ube la manzi yikho ukhona abantu ababathandayo bafika babalizele phakathi khuhlani sithi bamningi kakhulu ngenxa yokuthi bafostela ukuthi abantu banjani bakhombe. Angcono sincedise uhulumende asincedise ukuthi kathi uphila abantu asikwazi umbe kuletaibhalezini.
Othekeja basendaweni le abedlula enkulungwane bathi kumele uhulumende angenele ukwenzela ukuba basebenze ngcono njalo benelise ukuphandela imuli zabo. Ngimelesile 7 esaniyet sen kezi Matelan South Province ikamra mngeza Jesus Banda.
Bathwele nzima abakhubazekileyo eVictoria Falls ngesikhathi isimo somnotho siqhubeka sisiba lukhuni, umkhathi womile njalo lenhlelo zosizo zingekho, kubika uNokutaba Dlamini.
libalele likwazi umhlaba edolobheni leli lapha esihlangana labafelokazi abakhubazekileyo abalimela linjalo bezama ukuziphilisa ngemisebenzi yezandla. Emsikeni weMoringa sihlangana lomfelokazi uKholetha Ncube wemfelandawonye okhubazekileyo njalo ondla umzukulu wakhe ngemva kokunyamalala kwendodana yakhe.
Lapha kithe eVictoria Falls kuba labanye abatsheli abanye ukuthi namhlanjani kule ndawo yenziwe, uyabona sevela khona sesithiwe thina. So uyabunga kuyenza ukuthi uyabucabanga ukuthi yibo abanikwayo kodwa thina abanye esinje siyancitha.
Sixhumane njalo lonkosikazi Nyasha Manjazi owafelwa ngumkakhe enyathelwa indlovu ngomnyaka ka-2017 ekhubazekile enjalo kaphilanga emzimbeni.
Ubuhlungu, abanye bayakuhleka ngesimo okiso njalo lebhizimusi kalihambi, emavinkilini intengo iphezulu. Ngapho ngikhubazekile, nginabazukulu bokugcina njalo.
Abafelwa ngamakhosikazi abahlala edolobheni leli labo bathi kabatholi usizo kuhulumende. Umnumzana Walter Ndlovu ophila ngokubamba-bamba uthi abakhubazekileyo kulomhlubulo weMathebeleleni North baziwa ngokubandlululwa, uthi inhlelo ze-social welfare zifinyeleli kibo.
Awusebenzi, awula grant enikwayi-government disability, kula ma-challenges amaningi. Ukuthi ngabo bayenze ukuthi basinike izimali zokusenza ama-projects sibe sitafele manje konke kulokho.
Umnumzana Isaiah Chipepura ozisebenzayo ekhubazekile uthi badonsa nzima.
Yona inyama ngaphandle kokuthi laphi sithi kwesinye isikhathi lako uyabusidla ezangaphakathi sengagcina ukungena ebutcher. Okunye kwangibona sesibhalwa iqolo, sibhalwa izikwerede enkukhwini ngapha. Ngiyanje ngumuntu o-diabetic. I-red meat angisakhuthazwa, ngikhuthaza ukuthi ngidle zona ezama-white meat lawo. Kodwa-ke imali zokuyathenga kwangona ayikunzima. So nisinkwa sesisenza sokuyi-history ukuthi sake sadla isinkwa. Okunye kwangona ungathola kona okuyi-flour sosidla isimodo sona leso kumbe amaqebelengwane.
Udaba lokunganakekelwa kwabakhubazekileyo luke lwahlafunwa edalela ephalamende ngeviki ephelileyo. Kukhuthazwa uhulumende ukuba afukamele laba. Kubuye njalo kwaba lombuzo ukuba sekuhanjwe ibanga elifika ngaphi ngokuholiswa imali lokudla abantu bemadolobheni. Umholi wezehlakalo zephalamende lezomthetho wakuleli umnumzana Ziyambi Ziyambi wathi sebeqalisile ukuphathisa kwezinye indawo. NginguNokuthaba Dlamini wendaba zeVoice of America ngiseVictoria Falls.
Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Eli Israel namhla libulele abantu abafika phose amajumi amabili kulandela ukuhlasela isakhiwo okuhlala khona uZulu kwele Lebanon lapho elithi bekulebutho leHezbollah elilwisana lalo. Eli Melika namhla linanza ikhefu leColumbus Day. Kolunye njalo udaba lweMelika abezindaba abayi-Associated Press babika ukuba kulesizalwane selizwe leli esitholakale sile mibhobho embalwa ngesikhathi wayengumongameli umnumzana Donald Trump ikakazela ukhetho ngomgqibelo eCalifornia. Kweziphathelene leMelika, abesifazane bakhangelelwe ukudala indima enkulu kukhetho luzaqhutshwa lonyaka. Eminyakeni esanda kwedlula bekule besifazane abaningi babhalisele ukuvota njalo bavota kwedlula besilisa ngokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Loba bengavoti okufanayo, uvota kwabesifazane kuveza usekelo lwelinye ibandla elikhulu. Udaba lolu lilethulelwe nguTabo Kancube.
Kusukela ngomnyaka ka-1984 banengi kulabesilisa abesifazane abavota kukhetho lukamongameli. Inhlanganiso ye-Center for Women in American Politics ithi kusukela ngomnyaka ka-1992 abesifazane abavotayo basekela kakhulu ibandla lama-Democrats kule bandla lama-Republicans.
Not only do women turn out more than men, but they live longer than men.
Abesifazane abavota bebanengi kulabesilisa njalo baphila impilo ende okwenza bebe banengi. Ingcwethe ecubungula amanani abantu William Frey owenhlanganiso ye-Brookings Institute wahlolisisa ukuba bazavota njani abesifazane ngomnyaka ka-2024. Abesifazane abangayanga emakolitshini abavangime ukuvotela ama-Republicans kukhetho lukamongameli baza kuba bephansi kwesilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini i-40%. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane laba abasebenzayo babaphoze ingxenye yabavoti bonke. Ngomnyaka ka-2012 abesifazane abamhlophe abangahambanga emakolitshini bafika u-48%. Okwamanje baphansi 38%. Kusenjalo liyanda inani labamhlophe abafundileyo abavame ukuvotela ama-Democrats. Bafika kusilinganiso songamashumi amabili lantathu ekhulwini 23% kukhetho luka-2012. Ngomnyaka ka-2024 bayisilinganiso sokufika phose amashumi amathathu 27% kulabo abazavota. Lokhu lifana inani labansundu labohlobo lwe-Hispanic abazavota. Ezabelweni lezi kukhanya likhuphuka inani labesifazane abamhlophe abafundileyo. Liyehla inani labangafundanga. Ngubani oncintisa kukhetho ozakhanga abesifazane abaningi ukuba bamvotele? Abesifazane benza izimanga ngokhetho lwama-midterms ngomnyaka ka-2022. Iningi labesilisa bavotela ibandla lama-Republicans, kodwa abatsha labesifazane kabavotelanga ibandla leli okwakukhangelelwe ukuba lizanqoba okuzwayo kukhetho lolu. Udaba lwamalungelo okukhupha izisu lwenza abatsha abaningi bavote ngobuningi babo. Kodwa udaba lolu lukhathaza kakhulu abesifazane abaneminyaka yokuzalwa edlula 50. Uma sinanzelele kubandla lama-Democrats kukhanya engani ukuvikela uhulumende okhululekileyo ukukhupha izisu kanye lokunye okuhambelana nalokhu kuyaqakathekisa kakhulu. Kodwa kuningi okunye okwehlula abahlola ezokhetho ukuba bekuhlele kahle. Abesifazane abafundileyo bavame ukuvota okwedlula abesifazane abangafundanga. Uma kukhona okuqakathekileyo, uyabona kunika abantu intshukuntshu. Ukuba silo wesifazane kungenza ukuthi babe baningi abavotayo. Abesifazane babe ingxenye yabavotayo ngokhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza, ovotelwayo nguloyo oyabe elabantu abaningi abamvoteleyo ngobuningi babo ngomnyaka ka-2024. Nanko-ke, lizizwele abesifazane baba ingxenye 50% yabavota kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Njengehlala yenza ozanqoba kukhetho lomnyaka ka-2024, kumele abe labantu abaningi abavotayo, njalo ivoti yabesifazane iqakathekile kulolu khetho.
Yes, abangakhulu Taboka Ncube ungathini lokusasa. Wezempilakahle namhla sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lesifo sembukuzane yebele we-Breast Cancer Awareness Month oqhutshwa minyaka yonke ngomvuvu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke eye World Health Organization kumbe i-WHO ithi kuqakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. I-WHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngoZibandlela kusiyafika uMhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babenemvukuzane yebele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende uDokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa. sigcine siyahlasela ubaba yahlasela umama so kucakathekile ukuthi sizibamba bamba amabele ungathola ukuthi ibele lakho lile qhubo ngalusisiyo kumbe seliphuma amanzi kumbe lifotokile eceleni ukuthiwa idimple kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele ungathola nje kule nto ongayizwisisiyo emabeleni akho usigijima uhambe esibhedlela ngokubana i-cancer ingananzelelwa masinyane iyelapheka
umakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane
kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe iyelaphe i-cancer yikho ke kucakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu osithi labo PET scan
kulabanye abaphepha kumkhuhlane wevele abathakazelela umkhankaso we-breast cancer awareness month omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla oseleminyaka edlula amatshumi amabili 21 waphepha kumkhuhlane lo
umkhuhlane owesabekayo kakhulu abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi balalo lo mkhuhlane kuyakudure ke lokho ngoba abantu bagcina umkhuhlane wokumemetheka uzibe ubabulale laba abantu
abezempilakahle bathi imvukuzane yevele ilandela eyesibeletho ehlasela kakhulu abesifazane udokotela Mafios Siyamuchembu umqondisi wezempilakahle kobulawayo ekuhlangothi lukahulumende uchasisa ngesimo lesi
eyokuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho cervical cancer
uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalitshumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
singakangeni kulezo phela ezisithumela zona kuwhatsapp indaba zenu sesikhangele ezemidlalo iqembu lenguqu eleZimbabwe Warriors linqobe elenamibia 3-1 emdlalweni osanda kudlalelwa kwele South Africa we-group J 2025 AFCON qualifier eleZimbabwe selile miklomelo esitshiyangalombili kugroup le ekhokhelwa ngele Cameroon linqobe elekenya 1-0 namuhla kule mdlalo ezayo kusukana ezilandelayo yes ke sizwe omanje isikhathi sesisaziyo sabalaleli
sayibona abasaba zobahle sayibona Studio 7 esithandekayo ngiyathanda wonke ibinga lomthulamu nemkhunga pha edamu homola ntayi athi bateka njalo cala ke lifunda ba audit bantu lathi ngeke sifunde ama audit ngiyazo kuyakhulunyela indaba ezinduna ngayo ukuthi zitishwelane imoto khulume ndazi ngezimoto nemali eyokuyenzani eyokuyenzayo bayakhuluma labo bani bayakhuluma labo bani vele ngicela izinduna ziphume ehlelweni leli ukuthi ziyalungisa indaba yegrawundi kanti bona abazali babaka bafaka bona beyizinduna beze bekhethe ukuba izinduna nti bakhethe ezikhundleni zabo yiswabo sebeyitshonise bebulaye igrawundi batshela abantu bezitini thina sifuna umuntu owabulalayo kuqala before sizokhuluma le nto ma besalinde imoto belindile umuntu owabulalayo abantu yegrawundi yiyo simfuna kuqala before bezokhuluma lapho ma bengalawo umuntu ozibulalayo kabayekeli
Studio 7, salibonani lonke basakazi kanye nabalaleli kuzindawo nezindawo lapho elikhona okhulumayo engu-agripho kasikuyeni hhayi ma kungaba nethuba lokuthi le meseji ifike ngicela mpela liyidlulise esendlebeni zamnangagwa ngifisa ukuthi isendlebeni zamnangagwa ngingomunye wabantu abalwela ilizwe kodwa indlela sesenza ngakhona sengathi ilizwe alilwela eyedwa asisasazi ngoba le tshintsha sinika yona asikhona ukuphila labantu abethu labazukulu yazi osinika into angathengela chukela into angathengela chukela siyamcela ke ngomuntu omdala asekhulile acabanga ukuthi ilizwe leli labuya njani sasibanga sasisebenza njani so maye selahla abanye abantu ngaba indlela endlini na ngoba kasasazi ngiphela kasasazi kunje nje umgabe wawahamba kodwa umgabe wayekwazi ukunika abantu into yokuphila sasikwanisa ukuba legrosa lekuphela inyanga yonke. Manje yakhe avela akukwani nje lathukela, akukwani lathuka, kazame nje ukubona iplani. Singabantu siyaphila la silezi dingo, asicabangele nathi amandla ethu angaka esasebenzisayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ulaptop lingakhohlwa, namhlanje sixoxa ngomkhuhlane wempox osanda kuqhamuka eZimbabwe. Sizakehlukana sesikhangele nje okulutshwani ke kunokade kukhokhela. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuze anqabele ukumemetheka komkhuhlane wempox. Siqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa, ilaptop yalandela.